So kuyisika disendaba ku VOA indebele.
Lami ngithathe leli thuba ngibonge uThandono Gawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Elingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlazi ku-11 Mabasa 2023 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla le-CCC lithi uhlelo lokukhetha abazalimela kuphuma impumela yokuthi umkhokheli webandla umnumzana Nelson Chamisa nguye yedwa ofunwa izigaba zonke zelizwe ukuthi akhokhele leli bandla.
Ebizweni lika president umongameli kuphume ibizwe elilodwa lika ukomanda wethu intshantshu uLetsen Chalisa.
Ibandla le-CCC lithi umkhokheli webandla le-MRP umnumzana Mqondisi Moyo uletha ukungezwani elizweni ngokukhuthaza ukukhethana ngobuhlobo.
Sehlambaza abantu bonke esuke kunkomo ekulobhengula ekumzilikazi ezenza indebele. Konke lokhu kukhombisa ukuthi injongo yakhe ngeyokunciphisa i-support.
Inkokheli zamabandla ezokholo uZulu jikelele labenhlanganiso ezizimeleyo bayakhonona ngokusetshenziswa kwabamabandla ozokholo ukuphatheka kwezombusazwe.
Lobu dlwangudlwangu lokhu kulwisana lokhu kuseleka kokuthula kwenza ukuba ukhetho oluzayo lungasiphi ithemba.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ivandla le-Citizens Coalition for Change lithi iningi lasebekhethiwe ukuthi bancintise kukhetho oluzayo lokudinga amalunga edale lephalamende ele-Senate lawe-Kansili kanye lomkhokheli waleli bandla sebeqalisile ukuletha incwadi zabo zama-CV ukwenzela ukuthi zihlolisiswe kuqediswe isigaba se-nomination process. Obona ngenhlelo zokuqutshwa kokhetho kuleli bandla, unkosikazi Ellen Shiriyelenga utshele Studio 7 ukuthi ibandla lakhe liza kwazisa umphakathi lamuhla emhlanganweni lentatheli zindaba ngokuthi uhlelo lolu lona olungakaphuthi kuzigaba zonke zelizwe luqhubeka njani. Ibandla leli liphakathi kohlelo lwalo olutsha lapho abazancintisa abakhethwa ngumphakathi hathi ngohlelo olujwayelekileyo olwama primary elections. Umnumzana James Sithole, ilunga ledale lephalamende omela isigaba esesiqunywe kutsha ngohlelo lwe-delimitation exercise esebulawayo South, uchasisa ukwenzakala kweyakhe indawo kungxoxo ayiqhube loSithandekile Mhlanga weStudio 7.
Ngiyathaba kami ukuthi ngazise umphakathi ukuthi uhlelo lwe-nomination luhambe kuhle esigabeni sethu esebulawayo South. Ibulawayo South constituency entsha egoqela elamawadi amabili, uward 7 lo-ward 5. Okutsho ukuthi uward 7 ubeqina ubegoqela emakhokhoba kusiyacina e-Westgate, kodwa-ke uward 7 usehlanganisa lesizinda, usehlanganisa le-Chabane Extension, besokufithi uward 5 osehlanganisa i-low density area o-Bellevue, o-West Somerton, o-Pamona, o-Morningside, o-Fourwinds, o-Hillside lezinye. Njalo i-nomination process le ibisenzwa nge-ward nge-ward.
Kuphume ibizo elilodwa yini ku-ward yinye ngayinye kumbe abemabili emathathu?
Ebizweni lika president umongameli kuphume ibizo elilodwa lika ukomanda wethu intshantshu uLetsen Chalisa. Abantu bonke emawadini omabili, ward 7, ward 5, bathe bafisa ukuthi bemelwe ke nguLetsen Chalisa njengomongameli. Beso kusithi-ke kuma-councillors hayi kuphume amabizo ambalwa yadlula 10. Beso kusithi-ke kuma-MPs kuphume amabizo njalo ambalwa angafika amane okuhlanganisa elani. Amabizo lawo kutsho ukuthi i-nominating process bekungela ndlela lapho okungaye alwa khona amabizo. Kodwa-ke kakupheleli khonapho, kulezinye izigaba ezintathu ezilandelayo. Isigaba esilandelayo-ke ukuthi sikhangele ukuthi kusasa kuzaziswa okusegcekeni ukuthi abantu bonke ngezikhundla ezijiyeneyo abanominithwayo ngobani kundawo zonke ezijiyeneyo zelizwe. Besizofika isigaba esizalandela-ke isigaba se-security vetting ne-stakeholder consultation. Yizo izigaba ezizalandela. Khonapho ukuthi azabe lokhu ebhunguka. Besizofika isigaba sokucina esilandela esinye kuzaba isigaba ese-community consensus njengokuzwa esikwazisiwa yibukhokheli ukuthi kuzaba lapho kuzaba namabizo amabili kumbe amathathu nxa kungasasalanye ibizo elilodwa ku-stakeholder consultation le-security vetting. Kutho ukuthi kuzabuyela futhi kuyebuzwa umphakathi ukuthi lifuna ubani. Besokucina-ke ngesigaba sokumemezela ukuthi ophumeleleyo obonakale enguye ongcono phakathi kwabo bonke ngubani.
Ekukhetheni amabizo la konke kuqhubeke kuhle yini? Akuzange kube le ngxaki kumbe ukuxabana?
Hayi, ngiyathokoza ukuthi ngase umphakathi ukuthi thina esigabeni sethu seBulawayo South ward 5 lakuward 7 hayi konke kuqhubeke kuhle ngokuthula. Njalo ngabona lezinye indawo ezakoBulawayo kuqhubeke kuhle ngokuthula. Kodwa-ke kuthi egcekeni futhi ukuthi kube le ndawo ngabona ezintathu lapho okungasahambanga kuhle. Kodwa ngiyathokoza ukuthi sibala kunje zonke indawo koBulawayo sezenzi abantu banike ithuba lokuthi bekhethe abafisa ukuthi bebamelile konke sokulungile.
Amabizo seliwaqhubele phambili.
Amabizo sehambile phambili. Kwasokunquthwa njalo ukuthi wonke abakhethiweyo behambise lokho okuthiwa khona ngama-CV. Njalo ngiyathokoza ukuthi iningi lalabo abanominethiweyo sebehambisile ama-CVs.
Alo-ke ngumnumzana James Sithole, ilunga ledale lephalamende obexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga we-Studio 7 ekoBulawayo. Ibandla lesisi lithi umkhokheli webandla le-MRP umnumzana Mqondisi Moyo uletha ukungezwani elizweni ngoku kuthaza ukukhethana ngobuhlobo. Amazwi la ayethulwe ngumsekeli wesikhulumeli saleli bandla umnumzana Felix Magalela Mafasibanda kulandela ingxoxo esiyenze lo moyo izolo emsakazweni wonalo oStudio 7. Umoyo uthe bazaqhubeka befundisa uZulu ngokuqakatheka kokuthi isizwe sikamthwakazi sixexebuke kweleZimbabwe. Ngesizwe ingxoxo esiyenze lo mafa.
Mahlabe Zulu, sithanda ukuxolisa ukuthi thina abesibandla le-CCC esithungamela ngubaba Advocate Chamisa asithandi ukuphoxana lokubindana lokuhozana lama-opposition political parties. Ingobe abantu bonke eZimbabwe ngeyokukhupha iZANU-PF bebambini ngoba yiyo esibhidlize isizwe le-Noto for 43 years. Siyamangaza, siyamangala ngobaba umfowethu Mqondisi Moyo. Yena oletha inzondano phakathi kwesizwe seZimbabwe uzenza indebele uqobo ezisikele ehwakhweni lamanguni uqobo. Yena eyisizukulwane sikamambo isitemo sakhe nguvumakaranda dewa akadzwa uyamene. Kodwa nyamangala namhla usekhohliwe ukuthi ukhokho wakhe yibo abaficwa ngumzilikazi lapha baba le kulokubambana umambo lomzilikazi. Yikho kwakuthiwa kudala kwakungenje kwakubusa umambo lomzilikazi. Sehlambaza abantu bonke esuke kunkomo ekulobhengula eyekumzilikazi ezenza indebele. Konke lokhu kukhombisa ukuthi injongo yakhe ngeyokunciphisa isupport yama opposition wonke jikelele ngapha emidlezi emandebeleni. Ngani bo nanko yena le party yakhe kabancintisi i-presidential candidate. Uncintisa lapha lalaphayana ezama ukudunga efaka isivunguzane ebantwini besindebele ukuthi banyampe kuvota ngenxa yokuthi ufuna ukuthi izanu ichaye intambo. Kungani engancintisi ku-presidential seat njengoba esithi yena ufuna ukubusa? Engafaka amakhansela lama-MP azasebenza lobana. Angithi ukuthi futhi bazasebenza le ZANU-PF. Kumhlophe ukuthi umfowethu uthengiwe iZANU-PF, silobufakazi ngenxa yokuthi uthatha abantwana babantu ebafuqele emajeli yena ebaleke ukuthi eze khuluma labo. Namhla babotshiwe ngoba yena lokhu ebaleka, ubufakazi buvela kuyabukho. Bangaze baphile njani ezilongeza umqondisi engayanga ekhothi bayafelejele. Uligwala ngapha uthi ufuna ukuqeqebuka eZimbabwe ezimele.
Manje njengoba besithi izikhalazo zabo zikhanya zivunywa ngabantu abaningi, ikakhulu ezokuthi imisebenzi iphiwa abantu abavela phandle kwesigaba lokunye kunjalo. Lina lithi kwenziweni?
Ye, abanye bangakubona ngani kulula. Kukabili, kufuna ukuthi encenga nalabantu bonke, ngitsho laba esishoneni, ngitsho lesindebele bancenge kube le referendum. Abantu babe sebebona umbono ukuthi hayi sifuna ukuzimela njengomthwakazi. Kodwa yena uyahlambaza, ngitsho lamandebele vele kapha samthemba. I-referendum leyo uzayiwina njani? Okunye phela lapho sifuna isesesheni ukuhlamuka, uqeqebuke, ufanele kube le, ube le mpi le mtshoko. Yena ngitsho lo mtshoko wedwa zwi gala uphongukukhumana njengedlamelu esithi abantu ngabaphume. Uthengiwe, ufuna ukuduhlisa abantu besindebeleni. So that is an PF win. Sibona ngani into efanele siyikhulume, asibindani laye uyinqwala lo mzilikazi uyamthuka, uJoshua Nkomo uyamthuka, lo mzilo lo lobhengu uyamthuka. Namhla sevuma ukuthi lo bhengu lo wavuma imingcele yeBotswana leSouth Africa. Sevuma khona kokwabhala kwamathiwa. Hatshi bo, thina sithi sifuna abantu beZimbabwe babambane.
Alo ke ngumnumzana Felix Magalela Mafasibanda umsekeli wesikhulumeli sebandla leCCC.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkonzo.
Inkokheli zamabandla ezokholo uZulu jikelele labenhlanganiso ezizimeleyo bayakhonona ngokusetshenziswa kwabamabandla ezokholo ukuphatheka kwezombusazwe ukuze bathole amavoti. Lokhu kuza ngesikhathi abezombusazwe bephithizela ezinkozweni besithi isikhathi sephasika ukukhanya kuyindlela nje yokudinga usekelo. Okusinenga sikuzweni kumlondolozi Ndlovu eseHarare.
Inkokheli zombusazwe ebalisa umongameli Emmerson Mnangagwa, unkosikazi Opam Chinguri Kashiri, lo mseyeli kamongameli umnumzana Constantino Kuvea Chiwenga, bethekelele amabandla amakholwa ngesikhathi sePhasika lapho abakhulekelwe khona ngabavangeli babafisela impilo enhle. Bebesithi bathakazelela ikhefu lePhasika. Abanye abafundisi bayakusola lokhu besithi le indlela yokukhankasela ukhetho oluzayo oluza kwenziwa lonyaka. Umfundisi Francis Masetsa ngomunye wabasola izenzo zenkokheli yelizwe.
Bafuna ukuba ngamapostoli kumbe bafuna ukuba ngamacatholic kumbe ngamabaptist kumbe yini, begqoke isigqoko zethu ezingayisizo isigqoko abajayele isigqoka kumbe behambe emasentini abo.
Omunye njalo osola okwenziwa ngabezombusazwe ngumfundisi Travis Moyo oyebandla le Roman Catholic Church.
Siyaswela ukuthula kulobudlwangudlwangu obukhona, obudlwangudlwangu obuphathelane lepolitiki okwenza ukuba loba sisiya kulolukhetho sinanzelele ukuthi lobudlwangudlwangu lokhu kulwisana lokhu kuseleka kokuthula kwenza ukuba ukhetho oluzayo lungasiphi itemba.
Umfundisi Simbarashe Maringosi uthi abezokholo akumelanga bancedise abakhankasela ukhetho oluzayo.
IBhayibheli lona lithi kumaHubo 29:11, uNkulunkulu uyabusisa abantwana bakhe ngokuthula. Kodwa njengabantu abahlangana labantu abaningi emasontweni achiyeneyo, ibandla lilomlando wokufundisa abantu ukuqakatheka ukuba lokuthula.
Umnumzana Tapiwa Nashechirika wenhlanganiso eyeyu Zimbabwe Trust laye uthi bahlusha ngokwenziwa ngabezombusazwe ezindlini zokukhonza uNkulunkulu.
There is a legitimate moral expectation on the church to take them in uniting our people, build peace, socially cohesive nation, just country. Church leaders must also use of the social power to end peaceful civic participation and harmonicity of political choices.
Umnumzana Reward Siziba ingcwethi kwezombusazwe ulombono ofanayo.
Okokuqala ukuthi kumele sibe wazi ukuthi abantu bemasonto bona bandise ukuthi bethi abalandaba lezombangazwe kumbe abayenzi into zombangazwe, bona bayenza kwesontweni, abayenza ezombangazwe kabayenze bodwa. Lokho akulunganga ngoba esontweni yikho lapho abantu abalaywa khona, yikho abantu abatshelwa khona ukuthi umuntu kumele aziphathe kanje, umuntu kumele ayenze kanje. Okuhle lokhu, okungekho right yilokhu.
Asenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu lomnumzana George Charamba, isikhulumeli sikaMnangagwa kanye lonkosikazi Monica Mthwangwa abakade bengaphendule umakhala ekhukhwini. Osekela ibandla leZANU-PF umnumzana Ngqobizitha Khumalo uthi akulanto embi enziwa inkokheli yebandla leZANU-PF ngoba basebenza okubhekane loZulu.
Umuntu ohlonipha uNkulunkulu, umuntu onanza elungile labantu, njalo umuntu olenjongo yokuqhubekisa ilizwe leZimbabwe. Ikwanto abaningi sebekubona khonoko. Abezisonto labo iningi labo bakhangela amapostoli amaningi kanye lamachurchi ama-mainland churches, okwakhanya ukuthi amaningi abo bakhanya ukuthi bayaphikisa kakhulu, bayakhanya ukuthi bayasola uhulumende ngenye indlela. Kwezi khanti amachurchi amaningi lapha ayakhuluma uMnangagwa sisamukelwa kuhle ngabantu, njalo etshengisa ubuntu. Kutshengisani khonoko ukuthi uMnangagwa umkhokheli wabantu? Tshengisani khonoko ukuthi ibandla leZANU-PF selilibandla labantu bonke, ibandla leZimbabwe?
uMnangagwa uChiwenga labanye abakubandla leZANU-PF bajayele ukwethekelela amakholo ngesikhathi ukhankaselwa ukhetho. Ngimele isitudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivote.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi isikhulumeli samapholisa uAssistant Commissioner Paul Nyathi uthi amapholisa asezithendeni zalabo abavezwa njengabahubuluzi benotho ngumsakazo weAl Jazeera. Iphephandaba leNewsday lilodaba lokuthi izakhamizi zeChitungwiza zithi abadala amacala amabi kumele bengalengiswa kodwa baqunywe izandla. Lokhu kuphuma emhlanganweni owenziwe lezakhamizi ikomiti yedale lePhalamende behlaziya udaba lokuthi isigwebo sokulengisa sesulwe na emthethweni welizwe. Okwamanje sengidedela emuva ngilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Hi, Studio 7. Ngiyalala Studio 7. So, inamba lami ngihlala ngizwala ezikhulumeni. Hayi, ngusemo plan kunini. Udube Studio 7. Hayi, siyakholisa la nikuzizinda.
Studio 7, solubonani njani ngaphohano thina siyaphila ngapha ngotsunami lona. Sibonge emsebenzini emihle. Hey, kukhona umfowethu lapho khala ngokuthi indaba ku-interviewer i-CCC leZANU-PF kakhulu, kunga-interviewer abantu be-MRP. Abantu be-MRP ngobani? Kanti ngoba umqondisi nje yedwa, asikazi amasekela khona, asazi abanye abantu. Kuya kuthiwa i-CCC yayilamasi ayila ma structures noma nayo lena i MRI PS iwazi nama structures akukhona la masekile la na nawe nezikhulumeli asizazi azikho vele nokuba khona i triple C at least inabantu khona lapho ku MRI PS abantu ukuthi ngomqondisi nje yedwa nje labanye abamlandela bengazi ukuthi ufuna ube khuluma nje izolo la namhlanje umqondisi ethi ufuna ukusifundisa imvelaphi yethu hawu siyayazi imvelaphi yethu ethi ufuna ukuqumiliswa thina sifuni ilizwe liqunywe uzoliqunywa thina zozisaphi singafuni ukuthi sisiqunywe yabo
halala 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 siyaleqala lihlela studio 7 iminyaka engamashumi amabili lisakazela isizwe senu lingamaqhawe izimbobho entsha ezayo lizaqhawulwa mpela amaqhawe esizwe emsakazweni ngoba lisivumbulela indaba lisazise izinto esingazaziyo eziningi kakhulu ezenzakala elizweni siyalibongela kakhulu 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 kukalibusise bojonga bontunga labo blessing mavelas nabo bonke angiye ngiqeda amagama enu siyalibongela kakhulu 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 unkulunkulu alibusise okhulumayo ngualek nyaka
studio 7 enjani ngiyabulisa kini nonke baphathi bohlelo ngimamele izindaba zenu zantambama mayelana ngojob sekhala okunye zihlobo zami kuyadanisa okwenzakala kuleli ayilizwe ngoba bathi bona mabe khuluma obelieve gawule bethanxatha nje ubezwe ukuthi abakwazi nento abangayikhuluma bethi bona uJob Sekhala wayefuna ukugenqula uhulumeni wayefuna ukugenqula kanjani uhulumeni uJob Sekhala yena wayeligqweda elalimele laba ababe uMo Blessing ali ababembulele bona bezanupf ezinye izinto ezikhulunywayo ngabo believe gawule zifundisa abantwana babo ukukhuluma amanga ngoba kusiqiniso into yokukhuluma ugawule uyakwazi kamhlophe ukuthi ilizwe lakithi imithetho ayisasebenzeli abanye abantu abangabona bezanupf sisebenzela abantu bezanupf kuphela ngoba if uma ubuka kunabantu abathembisa ochamisa ukubabulala ababoshwanga nanku namanje kule Al Jazeera abantu bayatshontsha kuthintwa lo mongameli bayaxhanxatha uJoseph amangabo lawo abakhulumayo bebadala kangaka afundisana abantu ababo uma belaleli wayebekhuluma ngathi ngabantu abangaqedanga i-crash
Studio 7 hayi siyavuka siyabonga indaba ezimnandi enisithumelela zona hawu siyaziza impela sengathi ningahlala nisithumelela kanjalo ningakhathali hayi ubaba ugawule lapho uyabaleka la nayebuzwa kuthiwa indaba yabo Lookout Masuku nabodumiso Dabengwa ayifani nayale ndoda le esejele isiqede 300 days isejele hayi uyabaleka ngokuvikela umbuso wakhe naye sithi yena umuntu enecala wayengathi ufuna ukugenqula umbuso why kungaboshwanga bona ngoba nabo bakwenza same thing lokho nabe kugenqula umgabe bakwenza lokho begenqula umgabe kodwa-ke okwabo bahleli phezu kwabo le ndoda mpela bafuna izifele ejele vele siyayazi uza
uzwakele manje e-Al Jazeera ikhulumile zindaba zonke ubuhuqulosi ubutsotsi obenziwa ngabantu ezimbabwe okay nangikhuluma lapha nsemathebeleni mathebeleni south babotshiwe abantu bezaphu abemthwakazi republic abe-ccc lina abantu bezanu lithini manje belikhala lisithi ccc kwathi isaphu manje nansi manje umfokolo ovukile ake likubone manje ukuthi ibandlaleni leli elezanupf livele ligcwele otsotsi ligcwele tsotsi ibandla lezanupf angithi ligcwele tsotsi khathe sisele sithini manje
bafowethu sanibona lijale ustudio 7 incedisi mlovuloo ebingelelayo ngwelesouth africa ndingibonge lapha kuba umqondisi moyo omele i-MRP wade ngaqhubeka efundisa ngokubaluleka ngokuthi umntu akazi uzimele ikho nje ebengizama ukuthi ngikusho nami sengicela ukukhuza nalo ngoma lowo bekhuluma lapho esithi ye abantu abangatshela ukuthi bengavotelwa amashona bona abanandalo ukuthi ngamashona abanabandlululo into engangichazela yona ukuthi bazobona mhlazana kwavota ukuthi alikho ishona azofaka ushintshe abantwini bayo. Njalo ayi eZimbabwe ayikho umbuso ozobusa ngaphandle kwezani noma bengavota noma bange.
Kule party le la esisiza i-triple siyazi ukuthi vele from beyikhanda kwi-MDC behlukene kwabajami njani. Yebo lokho siyakubona. Sesela-ke nalo khona lo bathi ngijamisa wakhona lona. Ngaye-ke ngoba kahle kahle anjene ngiye lapho esiqocezendawo. Indaba zabo ngoba thina singabe emathebele indaba yabo yokuthi noma kuvuleke imisebenzi sebethatha abantu bale bekudende sokuyibona sebesebenza ka kithi thina abaningazi bendaba around lapho singasebenza basifakela abantu bakibo. Leyo nto asiyifuni, asiyifuni impela.
Lawo-ke abe ngamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, uMongameli Joe Biden oyethe uzakwazisa ukuthi uzancintisana kukhetho oluzayo izolo uveze ukuba mpela uzancintisa, kodwa wengezelela esithi uzathi esebika emphakathini ngokuya kwesikhathi. UBiden utshele intatheli izindaba yephephandaba le-Today ukuthi ukuncintisa uzancintisa, kodwa ingikhona ezakwethula umkhosi wokuphawula umkhankaso wakhe. Lokhu sokubangele ukuthi uZulu abheke abangamisana loBiden njengoba owayengumongameli uMnumzana Donald Trump elendubo ezingabangela ukuthi engazancintisa kukhetho oluzayo. Omunye wabathi bazancintisa ngowayengumsekeli kamongameli welizwe uMnumzana Mike Pence. Ukuhlaziya amathuba kaPence sixoxe locubungula ezombusazwe uMnumzana Busani Ntini.
Yebo, siyabheka ukuthi u-2024 sezafika, njalo ama-elections sezafika lapha e-America. So ama-parties amaningi, ama-candidate amaningi asezama ukuthi ezidifferentiate bona kwamanye ama-candidate. So okwenziwa nguPence, owayengu-vice president ka-Trump, usetshengisa manje ukuthi yena wehlukene kulo Trump. Uyakwazi ukuthi uTrump uzaba ngenye i-competitor yakhe during ama-primary ama-Republican. So kuqakathekile ukuthi yena atshengisele abantu ukuthi wehlukane ngani lo Trump. So sizabona khathesi sivuma izono zika-Trump ezika-January 6. Siyazi ukuthi uPence was one of the victims abantu abangena esigodlweni, ngoba wayenguye owakumele esatisfy amavoti. So Pence waba ku-position e-compromise kakhulu, wayengalimala. So kodwa isikhathi esiningi simbone ekhuluma kodwa eziluma ulimi, obengakhulumi konke okubi ngo-Trump. Kodwa simbonile recently usephuma sibili usechothoza u-Trump ngokwenzakala mhla ka-January 6. So lokhu sokuyi-strategy really ukuthi yena atshengise abantu ukuthi yena wehlukile ku-Trump. Ngombono wami mbonangani kuma-Republican primaries, ama-Republican ngayefuna i-candidate enganelisa ukuthi imelane lo Biden kumbe le-candidate yama-Democrats.
Yena uPence ubone ngaba lamathuba na okunqoba uTrump kukhetho?
Umuntu onjengoPence ngumuntu ongani kuthiwa ulesithunzi. So mbonangani ule chance xa ukuthi ama-Republican esedlulile ku-Trump. Ngombono wami mbona ama-Republican amaningi asefa ku-Trump ku-review mirror sekhangela phambili. So ngibona ngani uPence ule high chance ukuthi abe yi-candidate yama-Republican.
Alo-ke ngumnumzana Busani Ntini ocubungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekhonapha edolobheni le-New York kwele Melika. Singakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje, ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Ibandla lesi lithi kuhlelo lokukhetha abazalimela kuphuma impumela yokuthi umkhokheli webandla umnumzana Nelson Chamisa nguye yedwa ofunwa izigaba zonke zelizwe ukuthi ancintise kukhetho oluzayo. Ibandla le-CCC lithi umkhokheli webandla le-MRP umnumzana Mqondisi Moyo uletha ukungezwani elizweni ngokukhuthaza ukukhethana ngobuhlobo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho kuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Olivalelisayo nguChris Gande ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ntambama ngo-half past 7.